Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alinga alivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Esisebenza sisebandleni le MDCT, lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo, kodwa xa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano we MDC Alliance njengokuvumelana kwethu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwanindaba kowayengumholi wabahluleli umnumzana Lukhuma Laba, okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku.
So ulama capacities amaningi, uyi leader ye political party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho.
Omunye wamalunga eMDC owayevalelwe okweminyaka eyisithiyangalombili ejele wathola umkakhe esemukile labantwana, kambe waphambanisa na
ngokwesintu ngokosiko lomshado. Ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithe bubini ubala izinto ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaye ejele uzohlala umelayo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu, abathathu bengabakubulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Yona inkokheli yebandla le-MDC Alliance ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi ayisoze isebenzise elinye ibizo elingayisiyo MDC Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-Daily News ukuthi ibizo elithi MDC Alliance liyingxenye ye-MDCT ngoba lasayinelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into esesikhulume saze satsha amazwi ngeyokuthi i-MDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tsvangirai owayengupresident we-MDCT, okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano we-MDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla le-MDCT. Ngakho khathesi ibandla le-MDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni le-MDCT, lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo, kodwa xa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano we-MDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho kuza kwenzakala nxa kungavuka ukhetho khathesi, nxa sesiya kukhetho olulandelayo sizangena siyiwo lowo mbutho we-MDC Alliance njengokuvumelana kwethu, njengokulobelana kwethu phansi. Akukho kuzatshintsha lokho, kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza izivumelwano sebevuka kusasa sebeze pulile bebodwa bengafuni ukulandela isisekelo sombuso. Ngoba lesi sivumelwano se-MDC Alliance sabikwa saba yisivumelwano laso esiza kwahlulelwa imithetho yelizwe leZimbabwe, i-constitution lama-courts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi, kwaze kwafika ekuthini kwasela kungasela mbuzo besengasela kwaba ngakulande court. Ngakho-ke siyakhokhela lo mbutho we-MDC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokhu, selibazisile yini abe-MDC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini, bona bayibone iphakamise umsi. Manila. I-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba uDouglas Munzolo ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
Kuhamba njani ekukhankaseni? Liyakhankasa kahle yini? Njalo kuyathembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa kodwa ikakhulu khathesi besisaqina ngokwenza ama structures awe MDCT ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela ngeCongress ka-2014 kuze kufike manje. Ama structures ayiwo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho siphatheke ngakho kakhulu umsebenzi esingawo. Lizananzelela ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council oyiwo umbutho omkhulu weprovinsi yaseHarare okutshengisela ukuthi ama districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze i-provincial council. Lokho kuzalandelwa ke kusiwa kuma province wonke. Umeshinari kumbe umtshina wokugaya usekelo ku-MDCT yizo i-structures ze-MDCT. Nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho ikokuqakathekileyo khathesi yikho esikwenzayo, sisenza nje lemkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota. Kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika bonke abantu besezikhundleni zabo ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwayengumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku. UMaduku ngumkhokheli webandla eliphikisayo National Constitutional Assembly LNCA. UMalaba wasuswa emsebenzini isinqumo sedalele High Court ngoba wayesenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa uMalaba ulwisana lesinqumo lesi esithi kumele abuyele emsebenzini okwenze aqatshe uMaduku ukuthi amele emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machoba Nancube. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Ngiyayibona le ndaba ukuthi abantu mhlawumbe bangani badidekile ukuthi kwenzakala njani lokho. Engifuze sikunazelele ukuthi uProfessor Maduku uligqwetha ule law firm yakhe ungilecturer, so ulama capacities amaningi, uyileader yepolitical party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha, so uvunyelwe ukuthi akwenze lokho. Nje ufuze sikunazelele ukuthi amagqwetha ayalandwa ngabantu ama clients ezofuna usizo lwabo. So ngaleyo ndlela nxa kungela conflict wena uligweta uasesa indaba leyo ikhangeleyo, hayi uvunyela ukuthi umele umuntu. Angiboni ukuthi uProfessor Maduka ngabe phambanise ngapi. Ngiyazi ukuthi abantu abakujabuleli bacabanga ukuthi uncedisa i-old order ukuthi iqhubeke, kodwa eqinisweni lokho akwenza umsebenzi wobugqwetha.
Manje nxa kuyukuthi uligqwetha umele umuntu webandla elingayisola kwele zombusazwe, akula yini lokhu okuthiwa i-conflict of interest ngesilungu? Ngoba umuntu nalowo ngaphandle komthethwandaba engxenye kwesinye isikhathi uyabuke wamuthi ulisela uyilokhu lalokhu, kodwa ubuso siyamela njalo edale. Ukubona njani lokhu?
Ayikho inkinga baba Chris Gande. Into eyenzakalayo lapha yikuthi kwezepolitiki siyazi sonke ukuthi kulokuphoselana amazwi amabi ngenxa yokuthi yona ivele njalo ipolitiki kube sithi ingcolile. Kodwa nxa sokusiwa emthethweni, umthetho olendlela osebenza ngayo ulama principles, kulama rules, kulama legal precedents, kule ethics. So i-ethics ekuchoyo ukuthi umuntu ngeke umele kuphela nxa ule esithi conflict of interest le okhuluma ngayo kule indaba as a lawyer ayikho i conflict of interest angabe elayo unless eke wamela the other side ephikisana lalo asemela kathesi yikho kungaba le conflict khona kodwa kwamanje ngiyibona
khona kuyenzakala yini ukuthi umuntu athi ufuna ukumela wena ubona ukuthi engxenye ngwelinye ibandla eliphikisana lelakho wena wale
eqinisweni okwenzakala ukuthi uclient or iclient iyo edinga igwetha not the other way round sizakhumbula ukuthi lo mnumzane utenda ebithi uke wala kakhulu lo governor we reserve bank uGideon Gono besa sebenza engu finance minister omunye engu engu governor we reserve bank kodwa ke bevela kumabandla achiyeneyo kodwa uthe sokuphelile lokho wabuya wamela njalo so lokhana okunye imsebenzi etshiyeneyo so umuntu nxa ethe wakulanda ukuthi ummele kungela conflict umthetho uthi ufuze ummele
lo ngumnumzana Machobana Ncube ingcwethi ecubungula ezemithetho ube xoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo 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 mthoko komuhle Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela iCOVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni Studio 7.
Omunye wamalunga eMDC amabili ayivalelwe okweminyaka esithiyangalombili ejele wathola umkakhe engasekho endlini labantwana umnumzana Dungamira Imazokere uthi ufike emzini wakhe wathola umkakhe esemukile uMazokere utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ubelokhu ethandana lomkakhe waze waveza imfanekiso yakhe elomkakhe ayithatha ngesikhathi esejele uthi umkakhe wemuka ekupheleni komnyaka odluleyo Kambe waphambanisa na umkakhe ngoba wayeselinde iminyaka eyisithoba minembili kusigwebo seminyaka engamachumi amabili esasiphiwe umkakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Yebo khona ukuthi nxa omunye sevalelwe ejele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe ejele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili ngokwesintu langokosiko lomshado ma umuntu eshada lo muntu uthi ebuhleni nasebubini ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaye ejele uzohlala umelaye so nxa silandela izifungo zomshado yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze ejele lo munye selephandle oselephandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlawumbe chata khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlawumbe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo umkakhe azaphume impela mhlawumbe ngemva kweminyaka engamachumi amabili afike baphinde bafike baqhubeke ngomuzi wabo sokunzima ngalesi sikhathi samanje and ngafuthi singasibheka makungenzeka ukuthi owesifazane zane nguye woshweyo abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo ngoba ukubekezela vele sikwazi kungabantu kungokwabantu besifazana angibona abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kweminyaka yonke engaka abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile kuyinto enzima njalo engavamanga kodwa kwabesifazana ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazana amlinde umuntu wakhe wesilisa uma esithe wavelwa ukuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside abantu abazisebenzisa impela izifungo zomshado ebuhleni lasebubini ububi busuka sobukhona lapho ke nxa sokusendaweni ezinjalo engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into esisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma somuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi ukumlinda njengomuntu wakhe khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka
nxa sikhangela udaba olu
efanayo sibona abantu abanjengabo Mandela labo wathe penduka ivele jele wathi umnquzi wakhe wagcina usuchithekile kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba babevele belakho kade kube ngabehlukanisa na
sakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamashumi amabili esentolongweni ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe nonkosikazi okunye ongibona ngani kuyimbangela yalokho yikuthi mhlawumbe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana omunye uzabe ekhangela omunye lo kade esejele mhlawumbe abuye ebheke lo akade phandle azivuze ukuthi kambe nalumuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungakhona ukuthembana lapho njalo kwesinye isikhathi umuntu uma ehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlawumbe ulesikhathi esiningi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlawumbe acabangisise lezinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka khona engokwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke
uNkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Leli linani eliphezulu nxa kuqathaniswa lamalanga asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamashumi amane lasithobamunwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine 4489 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kumanani ayethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isigilamkhuba isaziwayo uMusa Fare Mupananga weqembu lezikliwi elikhokhelwa nguMusa Taj Abdul udutshulwe ngamapholisa eHarare izolo walimala. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ugatsha lwezemali lwalondoloza imali engamabhiliyoni ayithobamunwemunye 9.8 billion ngomnyaka osanda kwedlula. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ingenele uStudio 7. Hayi bantu bakithi namosha isikhathi mina kwami umbono abantu bakithi when it comes to indaba zomakampeni la amavoti manje ka-2023 anakwena msayidi noma kungawina yiphi iphathi engasozano mina lesiyodyo ngitshela abantu bakithi ukuthi noma yiphi iphathi kodwa engasozano asinandaba nayo soloku singatshintsha nje impahla le sayigqoka ngoba bo-18 bathi babengcolileyo ezanup f thole nje inye iphathi nje bantu kwamthwakazi bangaba umthwakazi noma kungaba MDC Alliance right MDC chile zano into e-1 singenelani lakho lokho konke amaphathi lokho mafika izolo sokuningithi umali sikwazi lokuthi kuyaphi mani kuzosidisturba cela nje ukuthi abantu nje bezimbabwe siyaphanga kuba ngothathekile nesilandeni into esingayazi lokuthi uyaphi isikhathi sonke labo bantu abanefuvula amaphathi bebehlaleleni bengavula amaphathi sebevula amaphathi ngokulanda ukhetho bonisa ngani ngabathengisi asento esingayithemba sizobathemba after ukhetho ka-2023 siyazi iminyaka yonke le besikhampena besihamba le mthwakazi le-MDC Alliance yo amaphathi labantu abahluphekileyo behluphayo izano bebotshwa besenza bephuma nje bengena manje bephuma intwakazi Ngazi, the MDC Alliance. Yes, that's the OTU, these are the slew elections on Gales. But by keeping having a tape kilo, my figures or a figure, so tell Kusokios was from the Kate and as a figure, Kusian Zelens in Pagat, as Quazlo, with the Akasavins in Pagat. But when I take away for Trama Fatabangas, Yavagabon, Lotami, Nana Kulmangani, my name Kulabo Duma, Kulabo Bani Bani, my name Kulabo Fasinga, especially when it's a matter of Belen, Semaninka Kulun, going on by getting to Pangoland, Dabangas, Yakas, Palama Pantach. I have a Chinese Mama Panako Lempe of Musluela now. As of seven, that after okay, to say I can go on with our right in our little chat. But you in there could go around by it as women goes on the MDC chief. MDC chief is around K1. Belen is never for Telly Loka. Nagava Pata too, as lady this cat song, unless you say as a civil Tahaninja. Narobe is never taking was a super in Pit Song. So that's Jolema's way, the Masna was not in the government team. Let's make a show with the party lays the IKEA and Pedis Arons IKEA. Yabo.
Big and Lego to yourself, don't talk about the Gobo. As well, give us to yourself, don't call about Jawidi, the Padetolo, Koskata Kulu, Iskava. Yea, loving it in Beg against the Batini, the Konalapem Zazi, Jova, Zazi, Kale Konalapem Zazi, in Compare, East South Africa, Les Vapu, the Owen Zagala, who helps the Patbet, Yalapes, South Africa, who's willing to cheese, Jova J, St. King, and all with himself, a right to the life, Perilong Seven, Jova, no, Oale, Wallace, and Vapu, or Saki, the Ekushi, Kotokova, we call that Dez, Zagalayo, the old Polish, Dodo, or Ava, Yuba. Expose a little corruption, but to the Valley, but go to again, South Africa, Velova, a corruption yogi down. Expose my Zitatin, got to use this to the sinking in the Bosch, got to Latin Zassus for another hour budget. Is that killer as Gabi Pasquin to the Zelenda as Bosch? We will come with the Kubi Kubi Bosch, that Genichi. So see, taking the Rabbit of Vutio, the Yakubi Habija, the Gobi NC Lion Velegadi, if we have a young Lizan, I got him Badiga, him that the corruption would spoil the minister in Genichi. Ikogabo over Sayelo. I would still support it that if you have a good day, if you have a good day, this is the virtual. I see taking a rabbit of Vule Dava. You are telling me that Zazu. These are part of the record I know Zimu or Polish. They don't have a year back to the same. We could be boy, you could have for Nadi. Bonas and Bonan, but the
village and I'm Lanyam Mangala in Pilu Ting Abbas Valiba Bupani, Abatuna, we would channel Nanga for Vinci President. Umuntu oyezukwazi into olungaka kumbe abantu bathinte kababoni imidlwane layo izibe ngcono ngelilanga iyaze ithungulule ibone imidlwane iyaze ithungulule ibone kule abantu bathinte abemathebelele nje la abathona betshela bebuthelela umnankagwa manje abantu ababo abala mapasipoti bahamba ngegaza emathebelele zonke akula mntu onale pasipoti imali ziyadliwa kakhula msebenzi abasebenzi ezindaweni zakibo khona ngapho ezibhedlela emehlweni abo ezibhedlela ngamashona kolo ngamashona yonke indawo ngamashona kodwa bona ababhizi batshona bebuthanela umnankagwa abantu abo bayahlupheka bayabulawa egoli ngakho kodwa bakhona abantu abatshona bebuthanela umnankagwa bethi president president mina sizwa abantu bekhala bethi umnankagwa umnankagwa kodwa abantu bakhithi lokuthi ongawabulileleyo mna angazi kumbe yidlala kumbe yisikolo ukuthi ungathola ubuthanela umnankagwa mpela ukuthi ngupresident ngapha abantu bakhala ngendlela balala bengadlanga balala bephuza amanzi abantu ababukabasebenzi bafundisa abantu
Ube mkhulu lapho siyabingelela o Prince Kandi lapho awu Mamhlanga siyabingelela ukusikhalisayo kakhulu kutshotshwa kwelitshe lisebhalagwe awu lingazihluphi bantu bakithi kambe ilitshe bekuyini kunabantu abangaphansi kwalo ababulawa balahlelwa phakathi emgodini njengezinja kutshengisa uhulumeni wethu ukuthi akasizweli noma sinenye embezi noma ezama nokusiqilibezela ethi hayi kuyalungiswa sesifake ilitshe liyachontshwa aqeda athule du ungathi akwenzakalanga lutho njengalokhu akwenza makubulawa abantu kodwa abantu besindebeneni bazabulawa kuze kube nini abanye abanye babulawa balahlela emgodini abanye baxoshwe emakhaya basihlele emagangeni nje uhulumeni wethu ugovernment wethu owefreedom ugovernment wethu omele nga wenza ngcono kulo government kaSmith ongenandaba nokuthi abantu beZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamazwe uyazi noma ungahamba liphi lizwe alikho ilizwe elingenamuntu waseZimbabwe okungajabulisiyo kodwa yena ujabulile ukuthi hayi usele labantu bakhe abamsupportayo kuphela okhulumayo engu-Ambrose esigodini sikabhango induna e-Crossroads e-Plant ngikhuluma nje ngisegoli kungizwisa ubuhlungu ukuthi sikhulele egangeni wena owabona abafana abakhulele emlageni uhulumeni wethu engenandaba owakhethwa kwathiwa independence iZimbabwe is free how can you be free abantu bakho begcwele ilizwe umhlaba wonke bethe chithi sakha awukubala ukuthanda UK every continent has got a Zimbabwe but government has got nothing to do with it akanandaba nakho ujabulele nje ukuthi as long as Zimbabwe sele nabantu bezani sokufanele ukuthi alube iZimbabwe yatshintshwa kuthiwa izanu lendi mhlawumbe kungenzeka kube ngcono kubo kubajabulisa lokho kubuhlungu kabi yize ngizubuhlungu uma kukhuluma ubaba wesindebeleni okuthiwa ngugawule osendaweni yasetsholotsho la okwakuhlinzwa khona abantu kukhishwa abantwana khona eziswini kodwa nkosi yami umuzi bangumsindo mpela ethi hayi ugovernment akafuni kubuya abantu abangasisupportiyo kambe sekungathiwa ulenhloli kunabantu abazohlola ukuthi ukhethele ukhululekile kulethwa ama-supporters ezana kuphela bazokhuluma nangithi bazokhuluma lokho abakusupportayo ukuthi abantu babulawe kodwa ngiyakhala ngezwe lakithi bakithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 wezemelika lanxa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisehla endaweni eziningi zakwele Melika isigaba seFlorida sibikwa sibe lenani eliphezulu kuviki yona lesanda kwedlula ugatsha lezempilakahle luthi inani lababanjwa leli gciwane lehle ngesilinganiso sokungamachumi amabili lasithoba minembili ekhulwini 28% kunyanga esanda kwedlula kodwa ngasikhathi sinye isigaba seFlorida sibe lenani elikhuphuke ngokuyisilinganiso sokulijumilane 14%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Umumo ubumubi ngapha kanti abantu abaningi bebehlaselwe umkhuhlane lo kwaze kwavalwa indawo eziningi kwavalwa imisebenzi kwavalwa izikolo bekunzima sibili. Kodwa hayi sokusiba ngcono sokusiba lokumehluko ngoba indawo sezivulwa ende bakhuluma abadala khanya izinto zizatshintsha ukhanya abantu sibili bakhuthele bahlaba sibili bahlaba and into enhle kakhulu ukuthi kabalahlanga amamask ukuthi bahle bakuthiye konke kwamamask lokhu ngokuthi sebehlabile angeke ngisho ukuthi bonke abantu sebehlabile kodwa bona ababaningi lami bembabona hayi khanya sibili bakhuthele bafuna ukuthi into elidlule umumu umubi ngapha endaweni yeCalifornia bebebaningi kakhulu abantu abade bebanjwe umkhuhlane lo kwavalwa izindawo zokusebenza kwavalwa izikolo njengazo zonke nje indawo umhlaba wonke nje kodwa sokusiba ngcono indawo eziningi sezivulwa abantu sebehlaba
kathesi nxa sikhangele kulodaba lolu lokuhlatshwa ama-injection baningini abantu kade bekhanya besiyahlaba siyazi ukuthi loko liqhubekela phambili lolu hlelo kodwa kuyini okubonileyo ngokuhlatshwa kwabantu lapha
hayi ngapha ukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka abangene ngale ntshonalanga kodwa hayi abantu bakhanya sibili bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile and enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask kayikala aswa wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engena endaweni okulabantu abaningi kumele abe le mask so ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bayazwisisa
hallo ke ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwayengumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe umnumzana Lavmo Maduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele-NCA. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.